So we see that this end of VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelane njabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 kuNhlangula 2023 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kumele kuvele ngesifiso sami ukuthi abantu kuyahlala kungubulawayo day every day ngoba singubulawayo ubulawayo yithi abantwana kumele bebekwazi.
Ubulawayo odume ngokuthi kukontuthuzi yathunqa idolobho lamakhosi lamanenekazi lamhlanje unanze ibulawayo day lapho enelise iminyaka engu-129.
Sifuna ukuthi abantu balayikhaya basebenze babe prioritized kuwo wonke lama healthcare centers. Sasenabantwana khona manje sisabalwele ey'kolweni because abanayiplace kodwa abantu bangaphandle bakhona ey'kolweni bayafunda, it's business as usual.
Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwale South Africa abetshengisela namhla emahofisini kamongameli Ramaphosa walelo lizwe esithi kabaxotshwe bonke abokuza abaselizweni lelo ngokungekho emthethweni. Idale lephalamende ele-National Assembly namhlanje lidlulisele phambili inguquko kumthetho we-Criminal Law Codification Reform Bill esigabeni lapho kumele sigoqele okuphathelane lokwe-Patriotic Bill. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Idolobho likabulawayo elidume ngokuthi kukontuthuzi yathunqa lidolobho lamakhosi lamanenekazi lamhlanje lenelise iminyaka elikhulu lamachumi amabili lasificamunye i-129 lasungulwayo. Ilanga lebulawayo day linazwe lamhlanje ngokubhoda kubukwa imzilikazi lemakhokhova abaculi labafundi begiya e-Stanley Hall yena eyakhiwa ngomnyaka ka-1936 ilembali yezombusazwe lemihlangano eqakathekileyo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu belithe gwaqa lamhlanje e-Stanley Hall benanza ilanga lebulawayo day lapho uZulu azwe imbali ngedolobho begiya betshitshimba. Isakhamuzi sakobulawayo esingene umcimbi walamuhla umnumzana Mbusonzima Dlodlo uveze injabulo enkulu ngokukade kusenzakala ukunanza leli langa.
Ngelanga likabulawayo namhlanje ngithi kulisuku oluhle lokujabulela lokho ukuthi ubulawayo njengesigodlo samakhosi Kings and Queens City. Sikubona kuqakathekile ukuthi sihlale sikukhumbula lokho, sikuhlonipha, kusinikeza isizathu ukuthi idolobho lethu leli liyahlonipheka ngoba liyingxenye yomlando wethu.
Umculi odume ngokutshaya ingungu okhokhela i-Drums of Peace uLouis Ndlovu uthi leli langa kumele linanzwe ngokuvunula izembatho zendulo ezamabhetshu.
Kumele kuvele ngesifiso sami ukuthi abantu kuyahlala kungubulawayo day every day ngoba singubulawayo ubulawayo yithi abantwana kumele bebekwazi ku-advertise ezikolweni kubekwe ilanga maybe singathi anti namhla ngu-1 nxa u-1 enjengalamhla nge-30 ngesaturday yakhona kucelebrate labantwana abasezikolo labo babe nesikhathi sokuthi ba-celebrate kungacelebrate kuphela ukuthi abakhethiweyo celebrate sibili kube kukhulu sigoka amabhethu sivunule.
Unduna Dakamela wenkayi obekhona emcimbini walamuhla upha umbono wakhe ngokunanzwa kwaleli langa.
Especially the theme yokuthi to preserve the culture yethu, to preserve the heritage yethu in a creative manner. We just not just especially to deal the issue of drug abuse. Because not that abantu should rally behind the culture, iyagoqela wonke umuntu because the culture is one. Iyancedisa ukuthi sidilele izinto ze-drug abuse and also iyancedisa ukuthi sidivelope because not sibambene sirala behind the culture.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority iZTA uNkosikazi Nomvuyo Mathonsi uthi ukunanzwa kwebulawayo day kuchasiswa imbali yaleli dolobho kulakho ukukhuphula inani lezethekeli.
kusukisela khathesi kusiyafika u-2025 sikhangelele ukuthi i-tourism eyabe sizuze iZimbabwe yabe sizuze inzuzo engange 5 billion from ekuvakatsheni lekuvakatshelweni kwelizwe. Ubulawayo sikhangelele ukuthi nge-trade le khona kuzaba lesiphithiphithi sibili abantu besiza kobulawayo anti uyakwazi ukuthi igoqela le mkambo.
Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube nguye ovule umkhosi wokunanza leli langa, wakhuthaza abasakhulayo ukuthi bachiyane lo mkhuba wokuthatha okudakayo.
Lonkazana uthi qale ibe 14 years ethunywa edistributa ama-drugs nezindlu zangkhona ezithwele ama-drugs afuna ukubulala uBulawayo, afuna ukubulala imathefelelene, afuna ukubulala isizwe seZimbabwe nomntwana isizukulwane.
Umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube laye ukhuthaze abasakhulayo ukuba behlukane lezi dakamizwa.
Iculture yokuabuza izidakamizwa ngayizange ibe khona. Iculture nje ngokuya esiteshini sigide sithokoze sithandane njengabantu bakobulawayo. Ngoba namhlanje sikuyalonje iculture week, so phakamisani ama-cultures phandele wokuchapha, phandele wokubulala, anokuthandana nokugcina ubulawayo ehlanzeni.
Inkokheli zomdabu ezibalisa unduna uMathema weGwanda, londuna uMathe, londuna uDakamela weNkayi, amalunga edalele parliamente, osomabhizimusi, abafundi lozulu jikelele bebekhona ekunanzweni kweBulawayo Day. Leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Our Culture, Our Heritage, Our Creativity. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo eStanley Hall, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwele South Africa abetshengiswe lalamhlanje emahofisini kamongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe esithi akaxotshe bonke abokuza abaselizweni lelo ngokungekho emthethweni. UThuso Khumalo usipha lolu daba esePretoria wele South Africa.
Abakade betshengisela laba abagoqela amalungu enhlanganiso ye-Operation Dudula, Sisonke People's Forum lezinye bafike emahofisini kaRamaphosa becula begida njalo bememeza besithi akabatshele ukuthi bazohamba nini abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Omunye wabaqoqela okukutshengisela umnumzana Freeman Bengu wethetha uhulumende kaRamaphosa umlando wokwekela abantu bokuza bengena santando elizweni bezenzela umathanda.
Ama South Africans athi ane problem ye issue yama foreigners abantu abazwa ngaphansi. Sicelile ugovernment sifakile memorandum ukuthi ugovernment alenduzane ayenze state of emergency. Ayenze state of emergency la South Africa. Abiza amasoja azokuncedisa ngabe this thing.
Omunye wabebetshengisela wethi sizizalwane zakwamanye amazwe umlando wokubangela inhlupho zonke ezibhekanele South Africa kwezomnotho lenhlalo kaZulu. Umnumzana Nkazimulo Dlomo wenhlanganiso yabatshayeli bamaroli e-All Truck Drivers Foundation uthi umsebenzi wonke wokutshayela amaroli usuthethwe ngabantu bokuza.
No, asilwi nabo abafowethu, singama-African but siba ne-corruption. Umthetho ukhona and umthetho kumele usebenze because ubhalwe yibo lapho ubhalwe. But the way wenze ngakhona ubona kathi awusebenzi because uthola ukuthi masifika la lo muntu akanawo nanamaphepha okutangela eSouth Africa kula eSouth Africa. Kuluma umuntu odriver.
Unkosazana Zandile Dabula owenhlanganiso ye-Operation Dudula laye obekulokhu kutshengisela uphikile ukuthi ukutshengisela kwabo lokhu yisenzo sokucwasa ngobuzwe.
Sifuna i-mass deportation, sifuna ukuthi abantu balayikha abasebenze babe prioritized kuwo wonke lama healthcare centers ey'kolweni abantwana. Sasenabantwana khona manje sisabalwele ey'kolweni because abanayibase kodwa abantu bangaphansi bakhona ey'kolweni bayafunda, it's business as usual.
Ukutshengisela lokhu kuza ngesikhathi ukuyanga lokusilelwa komsebenzi kusanda kwele South Africa. kuzanjalo ngesikhathi lapho sekusela amaviki ambalwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili zixotshwe elizweni ngemva kokuba uhulumende alile ukwengezelela isikhathi samaphemithi abo. Eminyakeni edluleyo kube lezehlakalo eziningi zokuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia. Izalwane zakwele South Africa zisetheswa ezakwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi yokudala amacala. Umongameli Ramaphosa akaphumanga ukuthatha izikhalazo zabebetshengisela laba, kanti ke bona bathembise ukuthi bazophinda babuye futhi. Kodwa ngaphambilini umongameli Ramaphosa ubeke waxwayisa abatshengiselayo laba ukuthi bakwenze ngokuthula, hatshi ukugcina sebedala udlakela lwe-xenophobia. Izalwane zeZimbabwe zona zithi akusizi ukutshotshozela ukuthi baxotshwe kwele South Africa isimo esabasusa eZimbabwe singakalungiswa. Ngimele Studio 7 ePretoria kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Bayakhala abakuma bandla tshiyeneyo ikakhulu aphikisayo abathi akukhangi okuza kwenziwa ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission mayelana lamagama alabo abangekho kuluhlu lwabavotayo olwe voters roll. Abakubandla elibusayo labo bathi kulabanye babo abangekho kugwalo lwabavotayo. Kubika uGibbs Dube.
Ukuhlolwa kwamagama kuvoters roll eZimbabwe kugitshwa namuhla kulabaningi abakhonana ngokuthi amagama abo kawakho kugwalo lolu kuzasetshenziswa mhla ka-23 Ncwabakazi lonyaka. AbeZimbabwe Electoral Commission kabakakhulumi ngokwengeza isikhathi sokuhlola amagama kugwalo lolu. Nkosazana Ellen Shiriyedinga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi bayakhala abantu ngokwenziwe iZimbabwe Electoral Commission.
Sithole izikhalazo eziningi ikakhulu abanye abantu abaswele amabizo abo kuvoters roll, labanye abasuswe kuma-polling station lapho abajayele ukuvota khona behanjiswa kwezinye indawo okungama-ward kumbe ama-constituency ayethiyeneyo. Njenge for example sikhangela ku-ward 8 abizalwane ezethorn groof ezisuse khona ngalo zafaka ku-ward 1 ebulawayo central lapha abangahlali khona okokuthi umuntu kumele ihambe yegadi kombi kumbe umchova esiyadinga esiyarejista ukuvota. Abanye bafake kubo 17 kilometers lalapha abahlala khona. So ngezinye izikhalazo esihlangane ngilazo.
Uphinde wathi bazalobela izeki ngezikhalazo zabo.
Sibhale ugwalo esiluqedisayo njengoba uhlelo loluphela namuhla. Ugwalo lo sizalihambisa ezeki ukuthi belungisise izikhalazo zona lezi.
Uyakhala njalo lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
I-voters roll ingamarathantini abantu abakwazi lokuthi bavota ngapi, abanye lokuthi vele ba-registered abakwazi abantu, abanye uyathola ukuthi ukuwadi kumbe ukuwadi 24 nkayisawuti kodwa ibizo lakho kalikho kuwadi naleyo, kumbe utshelwe ukuthi kuleyo uza kuyavota kuwadi kumbe 25. So yinto embi kakhulu le enzakeleyo, kodwa itshengisa ukuthi khona abakhulu bona ababe babenza izinto kibo kutsho ukuthi kwenziwe ngabomu. Okuyinto lokhu kungabe kwenzela ukuthi khona abantu bahle banyampe inhliziyo kumbe bayekele ukuvota. Njalo kutsho ukuthi ngenye indlela yindlela ye-rigging le esesiyibona le, ukuthi ke lithola ukuthi amabizweni kawekho abanye totally.
Abakubandla le-ZANU PF labo bayakhala ngokwenziwe i-ZEC. Umnumzana Joseph Chuma ngomunye wabambe owangaphansi ngokwenziwe ikhomishini le.
Lumemetheke phose indawo yonke. Kusuka nje kudidanise ingqondo ukubana kungani abantu befuna ukwenza sengani kuthiwa kumbe kuthiwa isenzakalo esenziwe libandla le-ZANU PF. Bekhohlwa ukubana lathi njengeZANU PF silamalunga amaningi afike aswela amabizo abo khonaphana besiyakhangela i-voters roll ezindaweni lapha ade bevele bejayele ukuvotela khona. imbangela esenzakala leso ilula nxa umuntu ungavula ingqondo zakho ucabange kuhle hathi ngenzondo kumbe ngokunye nxa vele kusenzwa indoda yedelimitation le eyenziweyo kuvamile vele ubana izinto ezinje ziyenzakale amabizo alahleke kwesisikhathi ngenxa yokuthi kona sokutshintsha phela ama-boundaries ama-ward la ama-constituency lento ezinjalo kodwa akusiyonto engalungisekiyo ngikhuluma nje kathesi bakhona abanye abantu buthange ade behambile baswela amabizo abo kodwa namhla bade behamba amabizo abo ebesetholakele esekhona ngoba iyoda i-system glitch leyo eyabe isenzakala hathi ukubana betha kulobukopokopo obukhona oyabe usenzakala
lokhu kusekelwa ngumnumzana Belief Gawule okubandla elebusayo
i-institution ye-voters roll siyenziwe namhlanje lilanga lokugcina kuyavalwa ye kodwa engingakwaziyo ikuthi kambe kuzazwakala nje njengoba ukuthetho namhla kuvalwa ukuthi abantu bayenelisile yini ngobuningi babo ukuthi bayehlola amabizo abo but okukhona ukuthi abantu abaningi bavele bale mvamo yokungazaya kuhlola amabizo abo bethatha for granted ukuthi amabizo abo akhona naloko ukukhangela engemafonini yokwenza abaningi behambi besiyahlola yebo phela khonoko kade kutsho ukuthi uthi abanye abantu bathi bona amabizo abo abengatholakali phela yinjongo izeki yami isenzela khona ukuthi abangatholakaliyo baphinde barejiste futhi
kukhangelelwe ukuba ugwalo lokuvota luzavalwa okusemthethweni kusasa abazabhalisela ukuvota kusukela kusasa babasuze bevote kukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingokhiph Sdube
kusenjalo idale lephalamende ele-National Assembly lamhla lidlulisele phambili inguquko ngumthetho we-Criminal Law Codification Reform Bill esigabeni lapho okumele sigoqele okuphathelane lokwe-Patriotic Bill ngemva kokuba ikomithi yedale lephalamende e-Parliamentary Legal Committee PLC ithe akukho okubi ngalumthetho umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo
unobhala wePhalamende umnumzana Kenneth Jokuda utshele iStudio 7 ukuba ikomiti yePLC yenze umhlangano namhlanje njalo ithe akula okubi ngalumthetho
PLC they considered it returned the non-address report so we have announced it that the consideration is now going to Senate
umthetho lo uphume kulokuphikisana okukhulu phakathi kwamalunga edale lephalamende amalunga awe-ZANU-PF afika phose ikhulu 99 avotele ukusekela inguquko kulomthetho ukuthi awamabandla aphikisayo afika 17 abephikisa lomthetho okhokhela ebandla le-ZANU-PF umnumzana Bhupuraito Garebhi uthe lomthetho usuza kuya kusenate
the so-called Patriotic Act or the section that deals with that part. Yes, it was approved unanimously in Parliament.
Elova enkundleni yeTwitter umelwe Harare East umnumzana Thenda Ibithi uthe lomthetho utshengisa ukuba amalungelo oluntu kawahlonitshwa kuleli umelwe ange central ePhalamende umnumzana Daniel Molokele uyawusula lomthetho esithi kawulunganga
le sanda kwamukeliswa eNational Assembly yayidluliselwa kuSenate ingumthetho omutsha engingawuthakazeliyo njengomeli wasePhalamende ngenxa yokuthi umthetho lo omutsha unikeza amandla so mina personally I'm 100% opposed ngumthetho omubi ongamelanga siwamukele njengamaZimbabweans
ingcitshi kwezamalungelo oluntu umnumzana Bernard Ncube laye uyawusula lomthetho
ngemuva kokuba iParliament isiphase ibhili leli abayithi Patriotic Bill sibona nje sokuzobotshwa njalo nokugwetshwa kwabantwana beZimbabwe ngakusetshenziswa lowo mthetho oncindizela uZulu ukuthi angaxothozi umsebenzi owenziwa nguhulumende, njalo angaxothozi i-corruption eyabisenziwa izisebenzi zikahulumende. Ludaba olubuhlungu kakhulu, kakhulukazi kithi esimela amalungelo kaZulu, ngoba sokusitshengisa egcekeni ukuthi vele akusamelanga sivule imilomo yethu emikhulu le engahlalwa zimpukane, sokumele sihlale sivale imilomo.
Inhlanganiso emela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi umthetho lowo wenza eZimbabwe libe le mthetho engahambelani lesikhathi. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Idale lePhalamende eleHouse of Representatives selipasise umthetho ovumela uhulumende ukuthi eqhubeke eboleka imali yokusebenzisa kuze kuyefika umnyaka ka-2025. Besokusele insuku ezinhlanu kuphela ukuthi uhulumende weMelika iphelelwe imali yokuhlawulela indleko zakhe. Umthetho lo upasiwe kumahola sanda kwedlula, njalo sokumele upasiswe lidale leSenate. Ubususa ingumongameli ubususayinwe ngumongameli Joe Biden. Kusenjalo wake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence uzancintisa kukhetho lonyaka ozayo, edinga ukuba ngumongameli ngokubika kwe-Associated Press. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uNtungameli Nkomo we-Studio 7 ayiqhubele umnumzana Tim Moringayi ingcwethi yecubungula ezombusazwe.
Ukungena kukamnumzana Pence kuma-primaries lawa awe-Republican Party for the President is just another option for ama-Republicans. Sibona uPence wayengu-VP ka-Trump for 4 years, engamkhuzi ngendaba eziningi awayeziyenza. UPence ekwazi ukuthi vele kwakungaphansi komthetho. So sibona laphana ngo-January 6 kuze kube lovukela e-Capital sebefuna ukuthatha i-presidency ngodlakela. Sabona uPence laye ethule. So abantu abaningi babengakwanisa ukumvotela esithi thina ngama-independent, angiboni bemvotela if he is the Republican candidate. But khona ngale emncintisweni we-Republican Party, ngibona mina uPence engabi lamavoti amaningi ngoba ama-Republicans ngathi ase-far right or bakhatshana with his ideals. Abamsupporti ngokuba lukewarm ukuthi ahlale abe phakathi instead of far right. So mina ngibona ukungena kwakhe bengamnika amavoti angathi ayakwanisa ukuthi anqobe abe nguye u-presidential nominee.
Ngamanye amazwi uthi uPence kasoze anqobe uTrump kuma-primaries.
Okwakathesi sibona laye uTrump nguye ngathiwa ulama points amaningi esikukhangela khona ngathiwa ngama-polls aphumayo, ama-average angikhona athi yena uphambili by 20 points to his next competitor. So okwakathesi sibona sokungene umnumzana Trump, umnumzana DeSantis, umnumzana Tim Scott we-South Carolina, umnumzana Pence, lo mama u-governor we-local, ex-governor u-Nikki Haley we-South Carolina. So okwakathesi ngantu amavota angikhona, they are spread out. Asikaboni ukuthi ozathatha yena le trophy ngobani, ngoba sikwazi ukuthi uTrump ule ndaba zakhe azimelele zona in-Georgia, leyinye le eka Mr. Smith, u-special prosecutor.
Lo ngumnumzana Tim Moringayi ohlaziya ezombusazwe, njalo elilunga le-CCC obexoxa lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Amabandla ezombusazwe athi alindele ngabomvu ukhetho lokudinga umongameli, amakansila lamalunga edale lePhalamende olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka-23 ngenyanga kaNcwabakazi kuwona lo umnyaka, lanxa iningi likhala ngokuthi alitholi amabizo alo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo mnumzana Solani Njenyama Moyo, umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change eMathebeleland South, endawonye lo mnumzana Malaki Nkomo, ummeli we-Insiza South edale lePhalamende, yena ekubandla leZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
ngathi vele ukhetho lufike ngesikhathi esiqonde abantu bekumelele njalo inhliziyo vele lizimisele banabantwana kukhetho esiqongosele ebantwini abantu bahambe bayikhangela amabizo abo ukuthi akhona ukuvota for
abantu bayahamba bayashela amabizo ekunanzeleleyo ewadikani esebulilima bahambile ivillage ikhethe yasiwa kuwad 17 efika kuwadi 1 ibizo yile lihambileyo lezillage abantu bonke basasele futhi kuwadi 1 ukubonisa ukuthi kuzaba le problem enkulu kakhulu nokuthi bonise ukuthi indawo eziningi abantu aseze bevote kakhulu endaweni lapha ama-TSS yazo ukuthi ayinasupport. Siyakwazi izethu ngendlela esebenza ngayo ngoba siza kuthiwa kulenye i-organization esikhona isazi eyiyona ibhodabhoda ikhona khonapho leyo ndawo abantu bakona babhizi sizothi labantu bebanda elehlulekayo bayama futhi lapha ba-check amagama befuna amabizo abantu.
Utsho liphi bandla ukuthi ngelokwehluleka njalo utsho ngani ukuthi liyehluleka
abantu bezele bethe bebiza bebizane PF for 43 years kambe ngaba unenkosikazi ungakuthola abantwana for 43 years kambe ngaba uzawathola abantwana semele imibizo yamaza 5 years futhi bakhula ngekukoda izinto baba unkomo engabe bekalaphanethi izane PF ingene embusweni iyenzeni sibulawa yendlala lenabi yezimbabwe beyangena abathi RDG sibulawa njengobane nge-MT uyakhala ukubana kula mali izikole ziyadura imigwaqo emihlile indlala ingenile izinto ey'tolo ziyadura.
Mnumzana Nkomo, ungathi okuthiwa ngumnumzana Moyo kufe yini ngesiNgisi?
Yabona into ekhona lapha ukuthi akula muntu owakhe efuna into embatshe komunye umuntu welinyisekela belithomatiko na hayi lelana lihle kunalo ozasi lizachothoza lixhume konke ngakhona. Iqinto ekhona ukuthi ibandla lezamchief libandlala abantu likho behlale belivotela abantu kunzenze mhlaka 23 August sabe sikhona sibuyela embusweni ngoba abantu bayazithanda asikhelele umgwaqo la uyakhuluma ngathi thina umgwaqo yonke iyalungiswa kunzenze sikhuluma i-government yezamchief idiza ngomgwaqo lesi lebhethibhethi esiya ibhulawa esiya ifono sikhala emgwaqo eminenginengi ithi ngapha insiza emgwaqo emihle kakhulu egqedweyo igarnesibhizi akunamuntu esengendlala angikwazi ukuthi abafuna kuphi khalale emadolobheni kwento abantu bayakhala imali yangikhondiswa isuka ebantwini abasebenzelayo ngoba ibandla lezamphiyes livulile amathuba yabafunayo ukuthi basebenze kunabanye vela abathethe ukuthi bachothosa kodwa iqinise ukuthi practical phansi abantu babonayo abantu babona ukuthi ibandla lezamphiyes lisebenzile uhle liguqule izinto eziningi baphila kamnandi kuyamphisela umongameli ebizwe kuba kumdini nakodwa ngoba ngendlela aguqule ngayo isimo sezibaba.
Mnumzana Moyo, ubona umnumzana Chamisa enganqoba yini kulolu khetho njengoba sisizwa umnumzana Nkomo esithi kusobala ukuthi ozanqoba ngumongameli Mnanga.
Ubaba uphezulu advocatelesini Chamisa yibasebethembe ukubana ngeyozakhipha abantwana bezimbabwe egidide ekhiphekeni. Mina ngikuthemba ukuthi uzenzeka ukhetho ngoba izinto bona bezalo bayatsho ukuthi bakhipha lesikhipho lezikeni izalo PF sebekhulumile isipokuphesini abone bekhuluma isithi thina ngapha emathebeleni noma singavotanga izami izawo liza bonke abezalo PF asebathebeleni hlanza lezabo inkomo ukuthi liyabona nje ukuthi izalo PF iyalikhetha kayilifuni wozani ebandleni le-TPC ukuthi livotele avocatelesini Chamisa lonke silungiseni ilizwe lakithi libe yilizwe labantu abafethu abasedaspora bazabuya ekhaya bekwazi ukubana bezithola imisebenzi ngamanzi esikhathi nento ufake imali ngalesi sikhathi ithi kusathi uvuka imali insizi iphenduke wena ufake inkomo ivuka isiyidonke akula muntu lesitrasti ngebandla lezane phethu lebehluleko ngalawo mazwi ukuthi u-avocatelesini Chamisa abantu bonke bakamvotele emfaneni yami uyise ukubana ilizwe limnandizana ilizwe lakithi izalo PF ye-corruption ihamba number one ngokudura kwezinto number one ngokuabhuza abantu number one abantu bathole nzima kabasebenzi ngendaba yebandla lebehluleko.
Siyabonga ukuphatheka kwenu kulingxoxo mnumzana Moyo lo mnumzana Nkomo.
Ubaba Moyo sizasala mhlaka 23 esinqobile phini ngadla lezalo PF yehlisela nje ukuthi nawe ngokuhamba kwesikhathi ngabathi ngizizo dot cutle
Leyo ke bekuyingxoxo phakathi kwaNomzana Solani nje eMnyama Moyo, umgcini sihlalo we-CCC eMatsouth, lo mnumzana Malaki Nkomo owezanu PF omela insiza North edalela ePhalamende, olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.